Abe Zimbabwe laba bachayela izandla uNkosazana Dlamini Zuma besithi ukhuluma iqiniso ukuthi iinkokheli ze-Afrika yizo ezibangela ukuhlupheka kwabantu bazo hatshi amazwe entshonalanga njengalokhu okuhlala kukhulunywa ngurhulumente weZimbabwe. Esethula inkulumo yakhe yomnyaka omutsha liviki, uNkosazana Dlamini Zuma uthe umkhuba wezinye iinkokheli ze-Afrika wokuhlukumeza lokubangela ukubulawa kwezigidi zabantu kufanele uphele du. Uthe iinkokheli zilomlando wokuvikela abantu bazo hatshi ukubahlukumeza lokubabulala. Emazwini akhe uqambe njengesibonelo iinkokheli zamazwe afana leSouth Sudan lapho osokufe khona ingxenye yesigidi sabantu ngenxa yezombusazwe. Ubuye wasola njalo iBurundi, iCentral African Republic leGambia esithi lakula mazwe abantu badliswa imbuya ngoluthi ngorhulumente bawo. AbeZimbabwe laba bathi iphutha likaDlamini Zuma kube kwehluleka ukuqamba uMongameli Mugabe njengesibonelo esikhulu njengoba laye usebangele ukuhlupheka okumangalisayo lemva ezinkulungwane elizweni leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe ongomunye wentsha ebandleni lezaphu uMnumzana Kanisha Sinkala uthi icala elikhulu elidalwe ngurhulumente kaMongameli Mugabe yikuguguda umnotho welizwe abawuthole unone usesabeka.
Ilizwe leliyana beliyiyo ilizwe esikwazi ukuthi thina umchili wamakhosikazi, i-Rainbow Nation. Ngoba konke bekukhona bekungekho. Bekusaziwa ukuthi iBulawayo, i-industrial city, iGweru, iBulawayo ilokhu zena status. Ungazi ukubhekela manje lama municipalities abengadipandanga on government. Right now konke lokhu kwakusekho.
Kanti ke siphathamandla sebandla le-United Democratic Front, njalo owayengumlweli wempi yenkululeko uMnumzana Andrew Nyathi, utucuko olukhulu lwenkokheli zeZimbabwe yikubulawa kwezinkulungwane zabantu kukoqela ngesikhathi seGugurawundi lokuphathwa njengezichaka kwalabo abasola indlela okubuswa ngayo.
Kulabanye abafostela abanye ngeviolensi, babaqume, babarephe, babashaye, babafostele ukuthi wenze lokhu. Ungavuma ukuthi uvotele into engayisiyo yakho, engayisiyo leyo oyithandayo, uvele usufile. Bayafika bedlula becitshile phezu kwakho.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Washi Mabizela uthi akusakhulunywa-ke ngendlela inkokheli zeZimbabwe ezephula ngayo amalungelo oluntu.
Umuntu emthethweni uyavunyelwa ukuthi ayenze strike, but siyashawa masistrike and at times strike into zi-right. Njenga i-government uyasivumela ukuthi sitholakale senza ama-free markets sithengise, kodwa konke bakujikile lokuyana basiqotshile town sebasishaya Harare kusela umuntu ovunyelwa ukuthengisa, and lokho kuthengisa kwakona yiko lokho kusipilisayo.
UMnumzana Nkala uthi umonakalo omkhulu owadalwa zinkokheli zeZANU-PF elizweni yikumemethekisa umkhuba wokucwasana ngemihlobo okuyinto esidale inzondano esabekayo phakathi kwabantu beZimbabwe.
There is tribalism, there is racism in whichever way. And sekukhanya sekucorrect ukuthi umuntu azibone engathanda omunye umhlobo. Okuyinto embi le mfundiso embi kuyouth, ngoba iyouth sokumele ukuthi azi-identify labakibo, azonde labo kumele abazonde ngoba sokumele abazonde, but that was not the case.
UMnumzana Nyathi uthi kayikho enye indlela yokulungisa umonakalo osudalwe zinkokheli zeZANU-PF eZimbabwe ngaphandle kokuthi abadala amacala babhekane lo mthetho.
Umuntu ubulela abantu abangu-2, urubulele 1, urubulele 20,000, kumele uthonisiswe ukuthi ukwenzeleni lokhu, uchazele isizwe. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi kungabi lo munye ozabuya kukwenze futhi khonokuyana.
Yine ngilithi ngesikhathi uMongameli Mugabe thatha intambo zombuso weZimbabwe, leli lizwe belivuna ukudla obekuthenjwe ngamazwe onke asezansi yezwekazi le-Afrika. Kodwa khathesi selize libalekelwa la iziphofu ngenxa yendlala, inhlupheko nokucuku lukarhulumente. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.